Abafisa ukubambana lamanye amabandla bathi akusoze kuguqulwe indlela okwenziwa ngayo ukhetho amabandla aphikisayo angamanyana ngesikhathi sokhetho. Ofisa ungena esikhundleni sikasibalukhulu webandla lezaphu uMnumzana Mthulisi Hanana uthi amanye amabandla aphikisayo adlelana lezanu PF.
Asivinjwa ukuthi khona abantu bafuna ukunqoba izanu. Ngoba akhona amanye amabandla futhi lawo asekela izanu, akhona amabandla athandana lezanu. Okumele sikunanzelele ukuthi abantu okumele kubabambanise ukuthi bona bafuna ukwenzelani ilizwe ngaphandle kokuphikisa izanu. Okwesibili kwakhona, izanu siyamangala vele nxa iwina, ngoba umuntu owinayo angikhole ukuthi angatshaya abantu, angangena abantu ezindlini ebusuku, angabadubula. Khathesi kuvaliwe labafuna ukuphikisa ngama-protest abavunyelwa, kuvalwa nge-COVID. Kuyatshengisa khonoko ukuthi izanu kayilasapoti esicabanga ukuthi layo kayifuna ukuphikiswa. Ngenxa yakhonoko ke ama-elections wonke abuya eveza ukuthi izanu kayithandwa. So nxa sebewinile bona bengathandwa, akula nto esingayenza. Uzananzelela ukuthi uDexter Nduna wadliwa kodwa wahamba ekhoti ngemva kokumemezela ukuthi uwinile, wawina kwathiwa nguye owinile, yena edliwe. Angikholwa ukuthi kukhona esingakwenza. Bakhona abe-MDC labo bathe sebedliwe bakhonona bangena emgwaqweni badutshulwa, basuka lapho baye emakhoti bafika badliwa.
Uhanana uthi ukubambana yokuchitha isikhathi.
Ukubambana kangikholwa ke mina ukuthi kuzayenza i-court email izwanane labantu. Ukubambana kangikholwa mina ukuthi kuzayenza ukuthi amasosha angadubuli. Kodwa okumele sikwenze abantu ku-ground kababe yibo ababambanayo ukuthi baba-defende ivoti yabo ngemva kokuvota. Yikho embona ngalo kungasinceda. Bayelala khona bokuvotwe khona, kubalwe kuhle labo bekhona abantu, kungabi lobutsotsi, kungabi lobugwelegwele. Bame lezibindi, nxa kuqiliwe asingene nini emgwaqweni sitshengisele ukuthi intando yabantu kayenzakalanga. Yikho embona ngalo kungasincedisa. Ukubambana ngokwamaphathi ebandla epolitiki esikhathini esiningi angikhole ukuthi kuzaphathisa, njengoba sibona abanye sebebambanele zano baya kuPollard, kudingwa idlelo.
Kodwa uSenator Galipan Pugeni yena uthi kumele amabandla aphikisayo amanyane.
Kule saying le ngesilungu ethi umuntu oqhubeka esenza into eyodwa kodwa ecabanga ukuthi ngaso sonke isikhathi uma yenza le nto uzothola imphumela ehlukeneyo kulale yakuqala. Leyo yiyo-ke i-definition yokuthi umuntu lo uyagula ingqondo, kudinge engutsheni. So ungabheka sehlukene sengamaqembu aphikisanayo ngo-2018 even before ama-results, yikho obona khona ukuthi akulanye into edinga ukuthi abantu bayenza phandle ukuthi abantu babambane. Izani ne-2/3 imajority ifake imithetho nje eyinye oyibonayo ukuthi le mthetho ayizukuhamba ephikisana nomthetho wesisekelo esawuvumelanayo. So hayi, kumele amaqembu abambane aphikisanayo.
Ibandla lezaphu kukhanya engani lilakho ukubambana lele Mthokazi Republic Party kuthi LMDC Alliance lingamanyana lamanye ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzayo. Kodwa kuzakude phambili. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingu Kip Stube.